Kuleso chaila tuchula lafa, mnumza Joseph Nemaisa echat kombe ya Harare, lichoncha enjini yake, watu omunye njalo ogubuto, osebenzelana laye wabochwa. Lichoncha lele utarokora, omunye wabantu abathathu, ababulawa Nemaisa ngesikhathi, ebathola emzini wakhe, bechoncha, besebenzisa AK-47 leminye impopo yebutho. Nemaisa wayeuhlangothi lwamapolisa olwe Criminal Investigation Department. Sebanengi abezomvikela ababotshelwa ukujontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze nathi njalo basinikeze information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi sibe kathesi bophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa balezimota balembhobho njalo balanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba amakhampani besenzela kwane sithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yemasila lezigebengu ezisebenzelana nabezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni umnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibelayi uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo emali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi njalo abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona engani amapholisa namasotsha engabe ephambili elida abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona yenziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende mele fasise umthetho lapho ukubhekeza lokhu sekuningi la amasotsha namapholisa labanye babo ama-ex police lama-ex soldiers asebebhekeze kakhulu. Armed robbery asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumende sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho. Ukhuze amasotsha namapholisa esithi akumelanga sedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.